So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-13 Zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale lePhalamende lakweleBhilitane izolo licubungule ugwalo olulotshwe ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC uMnumzana Job Sikhala aluloba esejele leJikurubhi. Ezinye izikolo emaphandleni sezimise ukubhadalisa abantwana imali yama-school fees lanxa ezinye lokhu zihlawulisa.
Bona nezikolo ezingu-7 engifonekizo esisodwa yiba bathe khona basamile okwefizi ngoba akukaqondakali ukuthi kuzaba mahara mbasiko, kodwa kwezinye izikolo ifizi banayo.
Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu kanye lamabandla ezombusazwe amancane sebesole ukutshaywa kwabasekeli be-CCC ngabantu abacathengelwa ukuthi ngamalunga ezanu-PF komrewa North.
Akula muntu olekhanda elifanekeyo sibili ongasapota into eziwayi-violence ngoba imbi iyalimaza isigaba, iyaxazulula abantu yezitshwanto ongahlalisani kuhle, iyabulala ubuhlobo nokulinde okuningi okuhle.
Ugatsha lwezemithelo olwezimra luthi abantu abahola ngedola leMelika bazamele babhadale imali eyisilinganiso sokungamathumi amabili ekhulwini i-20% yemithelo ye-tax.
Laba abakubhadalayo yona employee service render i-CT service for a registered institution bazakubhadalisa i-deposit.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale lePhalamende lakweleBhilitane izolo licubungule ugwalo olulotshwe ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC uMnumzana Job Sikhala alulobe esejele leJikurubhi. Leli dale livumelane ukuthi akusoze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe ngenxa yodlakela oseluqhamukile. Uhulumende weZimbabwe walobela umanyano weCommonwealth esithi ufuna ukubuyela kulinhlanganiso, kodwa amanye amalunga edale lePhalamende lakweleBhilitane athi kumele kuqale kukhangelwe ukuthi ukhetho luzaqutshwa ngokuthula na kungela kucilibezela andubana eleZimbabwe livunyelwe ukuphenduka kumanyano weCommonwealth. Ezinye izikolo emaphandleni sezimise ukubhadalisa abantwana imali yama-school fees lanxa ezinye zilokhu zihlawulisa. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi uzaqala kuyonale ithemu uhlelo lokuthi abantwana bezikolo zemaphandleni bengabhadali imali yama-school fees. Sixoxe lomzali uMnumzana Obed Dube njalo oyimbongi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Nilabantwana mina abambalwa engibabhadlala esikolo ngike ngahlala ocingweni ngivuze ezikolo. Bona lezikolo ezingu-7 engifonekizo esisodwa yiba bathe khona basamile okwefizi ngoba akukaqondakali ukuthi kuzaba mahara mbasiko, kodwa kwezinye izikolo ifizi banayo ngoba ifizi bakhulunywa ngayo last year yagazetha ye-Hands of Government ya-approva. So angazi ukuthi njengoba ya-approva yayingake i-approva abantu bezafunda mahara, angazi ke njalo ukuthi kusasa kwalo tshintsho kumbe kuzahamba njani. Kodwa kwakhathesi ezinye izikolo ezisemakhaya sibili, mina sengibhadala i-school fees. Ngikhuluma ngesikolo esinjenge-Crosby ngibhadala i-school fees, isikolo esinjenge-Chivila isiyachilaba i-secondary, i-Kenyandavu primary school sengibhadala i-school fees esalonyaka.
Yona iyimalini ebhadalwayo emakhaya khona ngapho eyabantwana besikolo?
Ziyachiyana izikolo, kodwa mbonani average ziqalisa from $13 up to $50 i-range ye-school fees esengisizwile sakhathesi.
Usuke wezwa yini ukuthi bakhona abantwana abaxotshiweyo ezikolo ngenxa yokungabhadali ama school fees.
Achi angikezwa ngomntwana osexotshiwe sibile emakhaya oxotshelwe ischool fees. Kodwa ezikhesithweni ngapha abantwana abaningisibisi bayabisile ekhaya, especially ama private schools vele kaungena ungabhatalanga ischool fees yikho okuxotshwa khona. Kodwa kwezinye izikolo hayi bengakezwa abantwana ababuyiselwe emakhaya kuthiwa kufuneka ischool fees. Uhlupho nje kuphele esengiluzwile nje ekuxoxeni lasekuhambeni lapha, abaningi abantwana ababhala ugrade 7 abangabhatalanga ischool fees, izikolo ziyala ukunika abantwana labo ama certificates ukuthi bayedinga indawo esecondary. So mbonani abantwana basengozini enkulu kakhulu sibili, ngoba isecondary udinga indawo ngeresult ya grade 7, ngale zikolo babamba ama results bathi bafuna imbadalo yemali yabo yefees.
Lo ke ngumnumzana Obert Dube ongumzali njalo eyimbongi ubexoxa ecingweni le studio 7 esedolobheni le Victoria Falls. Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu kanye labamabandla ezombusazwe amancane sebesole ukutshaywa kwabasekeli be-CCC ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngamalunga e-ZANU-PF eMurewa North. Inhlanganiso zokholo ezibalisa eZimbabwe Council of Churches kanye leZimbabwe Catholic Bishops Conference zethule imbiko zisola kakhulu lolu dlakela, njalo zithi amapholisa kumele abophe bonke ababonakala kuvideo esenkundleni zokuxhumana bebhaqabula kakhulu ogogo labo abangamalunga e-CCC eMurewa besithi kungani beqhube umhlangano webandla labo bengavunyelwanga. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi ngemva kokubopha umsolwa wokuqala umnumzana Nevachi Mutsashu oleminyaka yokuzalwa ngamajuma isithupha lasikhombisa 67 sebebophe abanye njalo abasolwa ababili, uPaul Kachiku oleminyaka engamajumi amathathu 34 kanye lo Dignity Ndatso. Ukuhlaziya lolu daba uNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli webandla leNationalist Alliance Party oncintise kukhetho luka-2018 njalo olilunga lePollard umnumzana Divine Mhambi lomkhokheli webandla leDemocratic Union of Matabeleland iDuma umnumzana Khulekani Getjenge Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Akula muntu olekhanda elikwanileyo sibili ongasapota into ethiwa yi-violence, ngoba imbi iyalimaza izigaba, iyaxazulula abantu, iyenza into abantu engahlalisani kuhle, iyabulala ubuhlobo nokunye nje okuningi okunjalo. Kodwa-ke sisesenomsebenzi njengesizwe ukuthi sizwisise ukuthi aseyake imbangela ye-political violence leyi futhi iyangidanisa kakhulu ukuthi iPollard lalinako ngithuba lokuthi abantu behlale phansi bekhulume lezi zinto bekhangelene mathupha. Kodwa abanye bakubona kuyinto eyeyisekileyo asebeyisebenzisa ukushona iPollard ukuthi iPollard kuyizinto zonezenza ukuthi lanxa abantu bebe-spirithi sokuzama ukuthi silungise lo mhlupho esibalo emzini wethu kugcine kusiba lithuba. Ngakho-ke ngamaphutha engingakutsho ukuthi hhayi singathi asihlangani kakho, kodwa lathi sibe-concerned ngendaba ye-violence eyenzakala elizweni lethu.
Baba Ndlovu, siya nje kukhetho, ibandla lakho lilungiselele yini ukumelana lodlakela lolu, njalo lizamelana lalo njani kahle kahle?
Iphathi yethu thina eduma baba Ndlovu, udaba lokhetho sibili sibilungiselele kakhulu, njalo sibizi sibizela sidinga ama-supporters. Udaba lodlakela le-violence baba Nkomo yinto ezihluphe kakhulu kwelakithi labezimbabwe lapho. Ngizwa lo baba lo we-Pollard esithi yena abakahlangani lakho njani njalo kumele abantu babheke i-root cause. I-root cause ikhona, i-root cause yi-ZANU-PF. Kube akula ZANU-PF eZimbabwe, kube akula dlakela yinto zona lezo. So kukuyiso yena njengomuntu okuPollard yena kasoze ahlangane lakho, ngenxa yokuthi ngabantu banye badla bonke. Ngakho-ke thina abeduma udlakela sibilungisele sibili, noma ngubani ozama ukwenzani sizomirana naye, asinandaba ukuthi uyenzeni, singabantu beZimbabwe sonke.
Baba Mhambi uyamuzwa yakhuluma lapha ubaba Ndlovu. Kanti njalo lina njengabantu abakupholadi kaliboni ukuthi kufanele mhlawumbe libiza umhlangano njengamalunga akupholadi njengabaholi bamabandla achiyeneyo likhulume ngodaba lodlakela lolo.
Ngiyakwazi kuyisibingo ukuthi na amagama ethi ayithethwa emintini la usukuma phambili uresponda ngolaka nangenzondo kodwa ngingazibamba ke njengokuthi engithe sizama ukuba progressive ngingarespondi kubaba owedima ngendlela yena angichaze ngayo bese ngisiya ngikhuluma phambili sithi ilizwe lethu ukuthi lize libe nokuthula kumele sivisise ukuthi yona i-violence kanti kuyini imbangela yayo kuyini omunye nomunye abuye lo mqondo wakhe awufake etafuleni as I am saying to him kulula ukuthi i-violence ibangelwa idlala ipiyesi njalo ngifuna wonke umuntu evumelane layo into ubaba uduma owedima angasoze kutshele yona yokuthi thina njengopora sike sahlala phansi nomongameli ngiphendule umbuzo wakho womhlangano sikhuluma ngendaba ze-violence ngabona kuba 2 or 3 months back sikhulumisana lo-president ukuthi i-violence iyasikhathaza.
Baba Ndlovu ngamafitshane akuyigqibe kuyini ongakutsho kuZulu weZimbabwe kuyiwa nje kukhetho?
Mina ngithi abantu bakithi beZimbabwe ngicela bazibambe bazithole njalo bakhankase bethule kungabi nodlakela kungabi nodlame lo ozovusa udlakela kuthi kunumuntu ovele ophila ngalo. Ngicela ke mphakathi wakithi sikhankase sithuthi sibone yena lo oziphembe ngodlane ukuthi kanti yena ngubani sabeni ke sikhankase ke sithuthi singabantu beZimbabwe yilokhu okhoma ingcele kuba injani njani ingcele ivele ikhona emhlabeni wonke nje omunye nomunye umuntu ophila emhlabeni unalapho ahlala khona unalapho avele agcine khona njalo ukuthi uyakusuki lakuthi nakuthi vele kunjalo lokhu ngeke sikubalekele.
Alo-ke ngumnumzana Divine Mhambi, umkhokheli webandla le-Nationalist Alliance Party, obexoxa endawonye lomholi webandla le-Democratic Union of Matabeleland iDuma, umnumzana Khulekani Getshenge Ndlovu. Ugatsha lukahulumende oluqoqwa imali zemithelo yelizwe iZimbabwe Revenue Authority kumbe iZimra ngamafitshane kule viki yethule umbiko ichasisa ngemali yomthelo wama-taxes okumele ikhokhwe ngabantu abahola idola leMelika. IZimra ithi lanxa kunzima ukukhongozela lezi mali bazaqhubeka phambili ngohlelo lokwazisa abantu ukubana labo abathola iholo eliphakathi kwamadola alikhulu nanye lamakhulu amathathu $101 kusiya ku-$300 bakhokhele amakhulu amabili ekhulwini i-20% yemali abayiholayo. Ukuhlaziya lolu daba uGainer Gumede Saidi we-Studio 7 uxoxe lengcwethi yezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
The first point of protocol, Jenna, is that we are saying you can justify it to increase our tax rate. The currency is a very strong currency. And secondly, our country has shown that we have no capacity to manage our tax inflow because of abuse and debt cutting. So there is no justification in increasing. We are trying to encourage a consumer expenditure and investment and increasing the tax and the rate percent. And so it's contradictory.
I want to tell you about $100
in the first place. Because they import local currency as the current of first choice in terms of even our civil servants. Civil servants are not getting foreign currency. So, most people that are employed here, it's actually informal sector. So, where did they get that information? And how do they justify our statement? They're going to fill in unregistered and unrecorded income, benefits. So, everything is just guesswork.
Ngakho ukuthi abantu bayanelisa ukukhokhela zona so imali abazibizayo ama 20% kusiya ku 30% imali yakho na enhulumende uyisebenzisa njani?
That's another stage, ngoba there have been every government has got the right to collect taxes. It's a question of whether they deploy those taxes equitably. But now I want to now the regulators will equip you with abantu bahola ngama US dollars. For instance, ama mine is the company a wholesaler which actually charges the pay GM, but there is no evidence that there are enough people abahola yo formally which want to battle ama taxes in foreign currency. It's a very bad policy statement that is based on conjunction. It's not justified there.
Kuthi laba abaku informal sector laba abazisebenzelayo uhulumende uyakoreka yini imali bayakhokhela yini bona imali zama taxes kule system yini esiyafakwa in place ukubana kuthathwe lezi zimali.
Yeah, what they did was antivele kuvele kulezi-EVLT yani ebhathela umuntu wonke kodwa if you are self employed laba abakubhadalayo wona for your services rendered if you do a service for a registered institution bazakubhadalisa i-withholding tax nxa ungaphuthisanga i-ITF i-tax certificate. So anti mina nini independent consultant, so if I do work for UNDP or for GFI or for whoever Harare City Council, if I don't produce EITF tax clearance by chargeable or whatever chargeable withholding tax, so it is not going it seems to be working very high. I mean they pay about 30%. So as long as you are self-employed and informed at your rendering service and registered institution, that institution is the one that is under the obligation to charge you withholding tax of 30%.
Kuyino ongaku kuthaza kubantu abalaleleyo nxa sokubuya kwindaba zokubhadala lawo mathexe.
Phela mina inkinga yami ukuthi khona vele umthelo wethu is already very hard and so it is up to us as citizens to argue our case even through constitutional court with the arch. Tina, we are among the highest paying tax nation in the world. I think we're in the top 20 or so, like Ireland and so forth. So now for remember to electric so we could umuno to elize and the really consumption of the investment. Kufanele sikhulume la labantu bomthetho ukuthi hathi uhulumende lo ngahanjiswe emthethweni. So yenzela ukuthi thina siliyithi nabantu esithi khona uhulumende impilo yethu inzima, indevu iyadula. Nxa sele sithathela futhi imali akusasali imali yokuthi sithembe kwezinye izinto ezikhulisa umnotho. So kukithi thina izinto zikhulume ngakho ijekandaba ngodaba leli elemthweni kahulumende.
Aloke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yezenotho obexoxa ecingweni logena kumede site we studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi isikhulumeli sebandla le-ZANU PF umnumzana Chris Mutswangwa wethesa umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa icala lokwesaba ukhetho. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi amapholisa alimukisa abachayeli bezimota ezinkulu ama-trucks ukuthi baqaphele izikliwi ezibamba inkunzi abachayele emgwaqweni weTirundu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngiyalibingelela lonke bakithi thina singapha ejumbi bakithi ende sithwele nzima libona kunje njengabantu abangamasaphu azi le nduna yethu lapho babusa manje lapha uyasicila imali yokuthi ayilungise imoto yakhe singamasaphu kwadlula 200 so yena ucela ukuthi $4 ngomuntu umuntu ocelayo angikwazi ukuthi uyagazetha yini imali yena ecela abuye athi uyayekela ukukhipha libhala ibizo lakhe phansi asikwazi ukuthi ucela okunjani khonokho so sizamnika kakula nto esinga yenza njalo besicele ukuthi khona nje imoto yakhe sithi yonifile hayi kula machayina lapha kithi lapha alabo makanika bezimota lezi ende kula makhiwa lapha nekomuna mayinda pana bonke abantu ndaba yakwanisa ukukanika leyo mota leyo kodwa yena uthi hayi kafuni ukuthi kanikwe khonapho ufuna ukuthi iye kanikwe esikhiweni imoto yakhe leyo kahulumende leyo madodini corruption izasithwalisa nzima lathi masabhuze sifundisiwe ke leyo corruption asazi ukuthi khona izaphela yini kumbeni kodwa hayi mbone ngathi katika tisisi zala sindu kufikile kungabazuku lokungabantu anipe itaita corruption ndicela uhulumende nqaba ivuti yayizwa le ndlela awu uhulumende akazama ukusikuzela induna lezo bakhi ngoba umuntu ocela kagazethi mari ngimnika mina ngifunayo njengosaphuku wakhe aziphele nzima bakhi siyacela uhulumende nansinda
mbingelele studio 7 mbingelele abantu bakhi hayi mina ngifuna ukuhalalisela lokubonga nje lokuzama ukusibonisa abantu bakhi madoda omama iqiniso libulali khala ngezano PF style aqiniso lathi iqiniso ngathi silala since umthwakazi ekhona bekani into zitshintshile umthwakazi ngathi uyabuka since Republic Park ikhona amamela amakhansela amaphathi asemashonaland ayefaka abantu babo abashoneni la emathebeleleni since umthwakazi ikhona yakuphika lokhu sekutshintshwa izinto izano PF lathi ifaka amakhansela zangapha komthwakazi endaweni yabo iCCC la yenza njalo kodwa siba bengakwazi lokho babekwazi ukubona kodwa bedlala ngathi besibona njalo abantu abalanqondo nama teacher nayo bazo ukufaka ama teacher asesindebeleni ngemathebeleleni kwakungekho lokho kodwa babekwazi kodwa benjani besibona njalo abantu abalanqondo bakudlalwa ngathi umthwakazi ikhona baxaya ukutshintsha izinto so umuntu okumele abonge umthwakazi Republic Party hayi iCCC hayi izano nesithi viva umthwakazi iqiniso lethu ibheke la South Africa iANC mayenze ubutsotsi uEFF uzayibona kuphela uzayiveza itsotsi lokho ukuthi bayenze ubutsotsi lapha lalapha so ikho lobo South Africa into zidosa kanti ngokukhona umuntu oziphathe ngeavuma ubutsotsi so lata siyibonge umthwakazi ngoba senza lo msebenzi asiyibonge nje asivotele kuma council ama mayor bantu bakithi aseke yothe nokusupport nje zimzina zisilethele lutho angifuni kuba mude ngiyabonga
njani njani Studio 7 siyabulisa siyabingelela siyajabula ngendaba ezinhle phakululela zona zishisa mina wami umbono bengifuna ukuthi nje ngithi kubantu bakithi ake simeni kancane ukugxeka kakhulu obelieve gawule labo Joseph Chuma labo Wishman Ncube nje omakhuphe sike sizinanzelele thina ukuthi kathi sina simsulwa na kungenzeka sigxeka bona banabantu kathi abantu abayi inkinga yithi thina abantu ngoba thina yithi abavoti bakhona yithi abavotayo kungani kathi thina abantu bemandebeleni vele singavotela amabandla kithi kunje singaba solo Joseph Phuma ubelieve kawule angaphuma kuzani PF evulela khi bantu zamvotela na angeke umvotele so laphana umuntu lwana usemsebenzini usebenzela isisu sakhe bangathi hamba ukukhuluma ukuthi umnanga kuthe uzaletha uJesu eZimbabwe uyakhuluma khonoko ngoba uthunyiwe usemsebenzini ufuna ukuhola uma khupha uphumile wazimela sambona njengenyama ethileyo wabona la ukuthi abantu bangithi abangicabangeli sebuyeli nje khonapha manje sizakhala futhi omakhukhu abathengisi bafunani le kanti thina ithe sirongo asizameni ukusapota abantu bakithi asinike nina ama-politician akithi power sivotele amabandla kithi nampo umqondisi bazidinga thina asimeni ngemva kwabo ngiyabonga
sanibonani sanibonani Studio 7 mina engikhuluma igama lami nguJoje khuluma ngiseBotswana ngilokudana kakhulu mangizwa njalo ukuba i-coronavirus isiqalile njalo eZimbabwe lokhu kufakaza obala ukuba ngamanga la khulunywa la manga luhlaza athe joko so kungani kanti bekuhlanganisa lokuthi we are towards elections right now but bayaqala nje ukukhuluma ukuthi abasafuni imbuthano lokhu lalokhuyana la ngamaqhinga nje kumgceke ukuthi bazame ukudisturb ama-gathering abantu imihlangano ngoba bayazi ukuthi lapho abantu behlangana kulapho okulungiswa khona okuningi okuqondana lokuba sikhuphe le iZanu-PF lapha yi-disturbance nje abaphezu kwayo lokhu ngikhuluma lani ngamazwi abuhlungu ngoba hhayi bakithi sikhathele ngeZanu-PF sikhathele ngomnangagwa sikhathele ngamalunga eZanu-PF bahlukuluza abantu ngathi bona yibo abalamalungelo emhlabeni kanti yena owabanika ukuthi bona ilizwe leZimbabwe ngelabo ngubani bakuthatha ngaphi lokhu sebezenza bona onkulunkulu kodwa labo bengabantu abafana lathi abayekele imikhuba yabo ebolileyo le abayekele abantu bekhulula ilizwe abayekele abantu bephume ebugqilini hayi ukugqilazwa sigqilazwa ngabanye abantu mashona kuyini kanti kumangalisani kanti bona bafuna ukukhokhela ngendlela ethi bona yibo yibo kanti vele bangobani abaphume asibafuni e lo nyaka siyatsho nje ukuthi babhayi Zanu-PF babhayi mnangagwa babhayi Chiwenga bonke kabaphume baluphele laba bantu kusitsho ukuthi le micabango yabo isiluphele bona ngani umuntu ogugileyo vele akusamelanga akhokhele abantu yikho kubulala even lezigaba emakhaya ezabelweni amasobhuku ethi usobhuku khulunywa ufuna umuntu ohamba ephendulozela esiyahlanganisa abantu kuyini vele ozakukhuluma mawusuphele siphethe udondolo ukufakaza ukuthi igodi lakho lokufa seliseduze abasibekezelele lathi sithola amathuba ukuthi lathi sikhokhele ngoba phela yona inkunzi ikhethwe amathoilet wayebona befuna ukuba zinkunzi ezingapheliyo sebeyinjanja kabaziboni ukuthi sebeyinjanja bo abasinike amalungelo lathi siyakufuna ukuba zinkokheli ngiyabonga
Studio 7 nifuka njani zihlobo ezithandekayo hayi mina ngimbingelele bonke ontungamile inkomo labo sithandekile labo Chrisigandi labo Danonongawande bakithi thina sile sicelo singabantu basemathoilet ingathi flow from plumbed kuze kwethulotsho bakithi silohlupho lokutshontshelwa izinkomo and amapholisa asemadlambuzi ngathi kususele ebhesini sili kobhutshe kukhuphuka amabhesi wonkana lana angapha eplumbed kuzothi asetsholotsho kususela lapho aqala khona kubodonda khonale kusiya kubodlamini khona ngale amapholisa la asicekela phansi ngoba noma sireport ama-cases iyareport i-case uhambe kulobufakazi umuntu lwana beyekele kubuya bezombopha abantu kabasatshontshi bakithi sebethathela izifuyo yidonki inkomo imbuzi zingathi mhlawumbe zidwa ngamakhaka kodwa lazo ziyaphela kodwa inkomo kulamatraka ahambayo ebusuku abahamba bethenga kabakulile nkomo bayathenga uzawuthiwa ngwena lwana othenga inkomo ngwena lwana othenga inkomo nkomo zakhona ezithengayo kazikliyo noma singazama ukuripota khonokho akula sizwe esilutholayo angazi ukuthi singathola njani umkhondo walo sayijeni owayekhuluma kobulawayo besechecadry park ukuthi singamthola njani siripote kuye mhlawumbe amakhesis ethu angazwakala yabo ngicela lami ke lifunde yami ngo-2023
Studio 7 linjani bantu basakaza abahle abasifakazela indaba ezimnandi ezingakhulunywayo ezimbabwe siyabonga sibili ngadina qhube kanti sisifakazela kanti inews zami lalindumezela zona ize kuseni sekuthe nya sokutheni tunga ngikhumbule ibheja elidala ngenews lezi ezekuseni kakhulu ngiyabonga ungithumezele
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp ukwezemelika amabutho akwele Ukraine alandule imbiko yethulwe ngele Russia ethi amabutho alo enelise ukungena emigodini yesawudo edolobheni leSoleda imigodi le iqakathekile ngoba ingahluthunwa ngele Russia kuzaba nzima ukuthi amabutho akwele Ukraine enelise ukuthola uncedo oluvela kwezinye izigaba zelizwe ukuhlaziya impi le sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Tim Muringai
ngiyabona ngantwa izaqedwa yisikhali ngoba siyakwazi ukuthi umongameli welizwe le Russia uPutin vele I don't think umuntu ofuna ukuzwisisana labanye ukuthi bawelelane sibona ukuthi impi le was not supposed to be in the beginning but after that se bulalisa abantwana abaningi ama general amaningi asefile khona apha empini yona le and they have not got anything iskepe eziningi has been sunk and things are not going his way so ukungathwa kwakukhulumelanwa he should have accepted ama terms e Ukraine ukuthi i Russia mayiphume e Ukraine all the way back to Russia and kuzaba le peace khonapho ngiyabona i 36 hours ababezicela lezi eze Orthodox New Year hayi ama Ukrainians athi babe yenza khonoko ngama peace treaty okwesikhathi but then uPutin wayengalandeli into ayeyikhulumile
umbuzo wami wokugcina ubona njani impilo eqhubekayo kwele Ukraine iyatshengisa yini ukuthi ingaphela kunyanga ezilithwane ezilandelayo kusetshenziswa izikhali kumbe ukukhulumelana
give it I think until summer time ngabo May khonapho ngiyabona ngantwa impi le iyabe siphela ngoba amazwe wonke sejikela izikhali ezispecial ezisebenziswa in America, France, UK eziningi, and they are training Ukrainian army to be super professional from what they were. So by May khonapho labo April siyabe sesibona ngathi impi iyabe siphela ngoba iUkraine iyabe siqine saka. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga mnumzana Tim Moringayi ngolandela ke ezombusazwe. Sigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni isikhathi esinye. Igama lami nguChris Gande, libe lempela sonto elithukele.